So we see a decent Dabago VOA in the belly.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 14 Mabasa 2022 nguChris Dande. Endabeni zethu namhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi imuli ka Elvis Nyathi obulewe kwele South Africa izizalwane zalelo lizwe elokijini le Deep Sploot izaphathiswa ukumngcwaba.
Uthi iplace yokubekwa besingakayi lokuzeni singakayi confirm, but we talk of uthi isihiyo koBulawayo.
Kambe ukuya eBinga ukuyasungula inhlelo zentuthuko uzaphathisa na umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi anqobe ukhetho oluzayo na?
Amboni mina ukuthi kuyini kakhulu engakutsho khathesi ukuthi khona abantu bebhinga sibili hayi sebesuthisekile sebeyibona izanu liyana eyayizolo singokunye namuhla angakuboni mina.
Umuntu onsundu odubule abantu esitimeleni edolobheni le-New York uze wabanjwa izolo emini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Emmerson Mnangagwa uthi imuli ka Elvis Nyathi ofulewe kwele South Africa izizalwane zalelo lizwe edolobheni le Deep Sploot ngeviki edluleyo izaphathiswa nguhulumende ukumngcwaba. Unobhala ubonanga zokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana wazise lokhu izolo ngesikhathi imuli kaMoyi ilungiselela ukumngcwaba ngomgqibelo koBulawayo. Imuli kaMoyi ithi icunulwa ikungabotshwa kwabenza lesi sihluku. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisas Banda uvakatshele imuli yakwenyathi enkulumane koBulawayo izolo waselthulela udaba olulandelayo.
Umama omncane kaElvis inkosikazi Thembele Sibanda uthi uthe buhlungu yini ngokubhubha kukaElvis nesihluku.
Elvis wako.
Utata wabo mlandela uthi umuyu Elvis wamfonela ngosuku abambulala ngalo ebonisa ukwesaba okukhulu. Umuyi ukhanya abe ngumuntu othandekayo. Umama wakhe umzana Stanley Ndlovu uchaza abazi ngaye lohlelo lokuzombeka ekhaya.
Umfana lo ubezisebenzela engugarden boy khona ngale South Africa, that literally every time ubethumela ungabantu bakhe every time, and then uma kusenzakala bazafika lapha emini ngolesihlanu ngama 10 11 whatever, ukuthi sokusiya ngokuthi bahambe njani endleleni. Then bangafika lapha ekufikeni kwabo bazalala.
Uya phambili echaza ngohlelo lokungcwatshwa kukaMoyi ngomgqibelo.
The following day silabafundisi bamachurch athiyeneyo esi abafike lathi bezokhulumisana lathi ukuthi sibe sonkeni basincedise lapha lalapha. Uthi iplace yokubekwa besingakayi lokuzeni singakayi confirm, but we talk of uthi isihiyo koBulawayo.
Kusenjalo obona ngezokuqoqa uZulu kunhlanganiso yebandla le-Citizen Coalition for Change, CCC, esabelani semathelen South, uNkosana Nonhlanhla Mlotshwa ududuza abakonyathi.
Pasi zokhayela umfowethu u-Elvis wakonyathi Elvis ngimkhayela nje mina ngile bias ngoba ngivele ngwe South and Elvis ngwekezi kithu zale mahetshele sizalwa sonke sibuhlungu ngokufa kwa Elvis sibuhlungu singabantu sibuhlungu silibandla ukuthi abafowethu njalo sebephele South Africa.
Umnumzana Elvis Nyathi wabulawa izidlova kwele South Africa bembulalela ukuthi ngwase Zimbabwe bemethisa icala lokuthi kala ngwalo zokuhlala kulelo. Umoya Elvis ukhangalela ukungcwatshwa kobulawayo ngomgqibelo. Ngimele Studio 7 kobulawayo igama lami Ezra Chisas Bang.
Siyabonga Chisa. Kolunye udaba umongameli Emmerson Mnangagwa uphinde wathumela amazwi enduduzo kumongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa kulandela ukubhubha kwabantu abedlula amakhulu amathathu 305 bebulawa lizulu lesikhukhula esigabeni seKwaZulu Natal. Umnangagwa uthe kuyadabula inhliziyo okwenzakalayo esabelweni seKwaZulu Natal lapho okube lo monakalo omkhulu ngoba izulu likhukhule imizi lezifuyo ezibalisa inkomo lembuzi kunye lezimoda. Uya ebhinga ukuyasungula inhlelo zentuthuko uzaphathisa na umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi anqobe kukhetho oluzayo. Umnangagwa ubesebhinga izolo lapho anikeze khona izinduna izikebhe zokugola inhlanzi. Umnangagwa uphinde waqhubela ngokusemthethweni izikotsho ezisebenzisa amandla elanga izakhamizi zebhinga. Sixoxe lesakhamuzi sebhinga uNicholas Muleya obesembuthanweni owenzelwe eBhinga Center ukuze sizwe okuningi okwenzakeleyo.
Abantu adibe baningi abade behambe ukuya athenda okuyigathering lokhu okwakade ulapha eBhinga abade befike ukuzo-athenda igathering. But abantu abaningi abasiyobe abebhinga abantu abaningi ade bevela outside Bhinga. Abantu ama-residency abahlali bebhinga bona ngokwabo hhayi abalutshana bade bekhona hhayi iningi langikhona vele ade lizenzela ama-businesses abo ama-projects abo vele abazama ukwalana nsuku zonke. But iningi elalingade likhona libuye ngamabhasi afike evela kwezindawo ezitshiyetshiyeneyo. Of course kulaba abanye abake amanye amabhasi akari alokuzwa ahanjiswa as far as isabhuwa ngisiyatshila abauyacollect-a abantu ukuthi bebuye and staff bezo-attenda i-event.
Wona amabhasi abe maningi yini alethe abantu?
Ya amabhasi singathi ade emaningi ngoba if you happen to release amabhasi afika ku-3 to 4 ya egcwele abantu from outside Bhinga. I saw number yokudlala leyo ngakutshana so amabhasi angkhona ebuye egcwele abantu njengendlela ayade egcwele ngayo. So ya amabhasi abe adengo 3 mina engiwabonileyo adengekho maningi kakhulu but the total number eyabantu ababuye abalethwe ngamabhasi I can say it was the far out numbering i-total number yabantu abasuke within iBhinga besiya attenda i-event.
Umongameli Emmerson Mnangagwa siyazi ukuthi isidonga uyasikhuluma kodwa simuzwe ekhuluma isishona khona le eBhinga khona ngapho eBhinga abantu batheni manje nxa besizwa engasakhulumi ulimi lwabo?
Kona lokho ukuthi vele yena the fact that ubuye ekithi ngapho eBhinga lapho okhulunywa khona isidonga then he happens to speak in Shona akusiphathi kahle nje thina vele asinyeke sawu-accept ukuthi ku-right ngenxa yokuthi thina of thina abasakhulayo ngingathi siyakhona ukuthi sinivisise sibe here and there ukuthi uthini ngenxa yokuthi sishona abanye thina siyasikhona ukusikhuluma but njengabadala abazali bethu okhulu bethu abanga-understandiyo isishona njalo bekwazi ukuthi yena uyakwazi ukukhuluma ishona vele akubaphathanga kuhle ngoba okunye lokhu vele ade bengezwa ukuthi uthini.
manje pho lokhu okwenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ubona kungasoze kubangele na ukuthi abantu bavotele ibandla lezanu PF ngobunengi
ya ukubuya kwakhe umongameli ngapha eBinga uyafana ngoba abantu beBinga ngabantu abakhe banokubalekelelwa like we've been marginalized for a length of time so even yena engazifike la kumbe engazi engafikanga lapho kuzocampaign he will never change i mindset yabantu beBinga ngoba vele bona abaningi bangkhona adibe abaningi adibe hambe ukuyambona abaningi adibe fike ukuthi sifike ukubona abefuna ukuyabona ukuthi yena ukhangele kanjani kuphela not ukuthi they were interested in what he came for
umnomzana Nicholas Muleya isakhamuzi seBinga lokhu sikudaba lunye kukhetho lwama-by elections olwenziwe kunsukwana isanda kwedlula kube ngokwakuqala ukuthi ibandla lezanu PF linqotshwe ngamavoti azinkulungwane ezimbili kuphela i-2000 eBinga ngoba kweminye iminyaka ibandla elibusayo linqotshwa kulesi sigaba okwesabekayo kambe lokhu okwenziwa ngumongameli Mnangagwa kuzahugana abavoti beBinga ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomela isigaba seBinga North umnumzana Prince Dubeko Sibanda ongwebandla le-CCC.
Angikwazi okwakuqala mina Chris ukuthi khona okuyikho uMnangagwa akwenzileyo eBinga okungenza ukuthi abantu beBinga bemvothele kuyini angakuboni mhlawumbe ngabe kuthiwa khona ukuqambile wathi wenze lokhu lalokhu lalokhu ya bengiyakuzwa lakho nxa kuyikuthi ekwenzile khonokho okuthiwa ukwenzile kumboya buntshile ukuthi ukwenzile let's hope uyabe enze into enceda uzulu weBinga kumbe into engayitsho ukuthi khona yiyo into ekade isenza ukuthi vele isikhathi sonke lesabantu beBinga bengamvoti but nxa kungayisiyo ngaleyo nto ayenzileyo kumbe elithi uyayenza thina esingakayiboni engayingayisiyo into eyiyo kade ivele isenza ukuthi abantu beBinga bengamvoteli kutsho ukuthi uyabe engayenzanga lutho so ke amboni mina ukuthi kuyini kakhulu engakutsho khathesi ukuthi khona abantu beBinga sibili hayi sebesuthisekile sebeyibona izanu liyana eyayizolo singokunye namuhla angakuboni mina so angeke ngatsho ukuthi khona hayi kukhona okungatshintsha hayi amboni Chris amboni ukuthi kukhona okungatshintsha mina kulokhuyana okuthiwa khona ngoba uMnangagwa into ayenzileyo kwakuqala ngizokuthiwa uhambe wayanika izinduna amalukuzeni amarigi amabhoti okubamba amatemba now izinduna ezeBinga iBinga yonke not iBinga not kuphela iBinga yonke zingu-17 amboni ukuthi singatsho ukuthi enye lenye induna labantu abasebeyafotela izanu noma bengaze bekwenze khonokho akungeke kwaletha inombolo zezanu PF zibe phezulu ekwenombolo zethu anguboni lokho kusenzakala so akula lutho asebelwenzile engalutho ukuthi yilo lingayolungethusa ukuthi khona sokuyaguqula yikuyini abakwenzile eBinga abangakwenzanga iZimbabwe yonke ingani iZimbabwe yonke lokhu ibazonda kubangwa yikuyini khonokho indaba singakunanzeleli
yena uZulu weBinga umthatha njani umongameli Emmerson Mnangagwa ikakhulu ukuthi uyakhuluma ulimi lwesiTonga asiko kunye na ukungabangela ukuthi bamkhwabithe bamvotele
okwakuqala umongameli uMnangagwa nxa ebuya eBinga ubuya njengomuntu wemzini ubuya njengesethekeli simthatha nje njengezethekeli zonke ukuthi uyakhuluma ulimi lwesiTonga Chris abantu kabazange bethi bona badinga abantu abakhuluma ulimi lwabo kayisikho abakudinga so ukuthi ulukhulumile ulimi lwesiTonga kayisikho kungamenza ukuthi namhlethiwe khona hayi esethandeka nxa yokuthi ukhulume ulimi lwethu angiboni lokho kusenzakala mina
umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngomela isigaba seBinga North engwebandla le-CCC.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington D.C.
Obamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphepha andaba le Herald lilo daba lokuthi wayengunkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary Mubayiwa utholakale elecala lokwephula umthetho wokuchada ngoba wayefuna ukuzichadisa umkakhe engazi khona ezagwejwa. Stephen Daba lobulembu be-intanethi le News Hawks lilo daba lokuthi intengo yempuphu isikhuphuke ngesilinganiso sokungamathumi amahlanu lambili ekhulwini i-52%. Isaka le-10 kg selizathengwa ngamadola eZimbabwe afika phose inkulungwane ezimbili 1655 isuka kumadola andlula inkulungwane eyodwa $1099. Abakhona umumbu babikwa besithi lokhu kubangelwe ikukhwela kwentengo yamavele wenziwe inkampani ye-GMB. Kwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
I'm going to go to the next one. Kabayisondelana yikubona nje kungena into right yonke igoli kuphela ilizwe lingenkonzi ilizwe liyalifuna umuntu wafundayo nothi laba abantu abadala bazosukushuma politics abayazi laba bantu futhi uyabheka uDouglas Monzora labo Thokozani Khufe bebehola imali bengavotelwanga ngabantu behola imali bengavotelwa ngabantu kanti umuntu kona ikuphula umthetho kona lokho corruption eselizweni imali jana vele kade ihamba ngale because of corruption and laba bantu laba kade bezibiza nge-opposition azobantu abamela abantu ngabantu abazifunela imali nje kuphela bafuna ukugcina izisu zabo ngabala ndaba lezihlalo zabantu ababona ukuthi abantu bayahlupheka abantu bathwele kanzima into abayifuna imali kuphela njengalokuthi uThokozani Khufe wayeyikhalela le mali le hayi kodwa kuyayanisa lokho and into ezisho ubuhlungu ukuthi usebuyele futhi lapha achiye kulele khona ukuthi kube ngangumuntu uzibize ngama-supporters kube ngawaqhubeka ngoba into yonke wayiphiwa Harvest House hayi politics ezimbabwe izusa ubuhlungu ma izusa ubuhlungu
sale bonani basakazi be-Studio 7 labalaleli bonke siyabo sithaba kakhulu okwenziwe ngumama uThokozani Khufe kakhulu lapho maye esebonile ukuthi kumele abambane siloku abonezinjamisi kube yiparty eyodwa mina-ke kangiboni ngelihle lilodwa labanye abathi uThokozani Khufe wayenza ihlazo ma kungukuthi umama uThokozani Khufe wayenza ihlazo le-MDC isasengukutshona kwababa uMorgan Tsvangirai kwaba lehlazo elayenzakalayo ngenxa yokuthi kwakumele ukuthi afe wathindlwe le ndlu kwaba lesitsotsi futhi esayenzwa ngubaba uTsvangirai lapho ma ngukuthi wayethiya esekhethe uNelson Chamisa ukuthi ebe ngumkhokheli ma kwakumele kukhokhele umama uThokozani Khufe but lokho singakungeni kakhulu kakhulu njengalo kuthiwa i-CCC kuyiphathi entsha so kutho ukuthi ukungena kwamama uThokozani Khufe kungenze ngaba ngumlandeli opheleleyo we-CCC so ngiyabonga kakhulu lapho
ngiyabingelela emsakazweni we-Studio 7 ngibingelele bonke abasakazi bonke be-Studio 7 kuye njalo ngibingelele bonke abamameli be-Studio 7 okhulumayo ngupheloti wakwasibanda Sibongo ophuma eGwanda esigabeni sasentembeni phansi kokuphahla lukababa uMasuku khuluma ngale South Africa ngithanda ukuthi dudu emndenini wakwaMdluli abathe balahlekelwa umfowethu uNyathi ngendlela ebuhlungu kakhulu ngendlela engekho right ekhalisa inyembezi angathi uJehova angangenela abaqinise abagiduze abaphe izebeleko ngicabanga ukuthi izizalwane zaseZimbabwe ziyakubona osokwenzakala ngalezi nsuku zanamhlanje ikakhulu kithi thina esiphila kwamanye amazwe siyahlukumezwa left and right and center ngicabanga ukuthi lesi sokuyiso isikhathi sokuthi sihambeni siyovota sikhulule izwe lethu kuyoze kube nini phila kwamanye amazwe sikhuluma kuphela kungela action asibe nde action ukuthini bantu bakithi bantu bakithi esindebele na asambeni siyovota kuyabhaliswa ithupha abantu abangalazithupha bathatha ithupha baregister ukuvota 2023 wonke umuntu ahambe ayovota bathi ivoti lakho it's your voice asivoteleni iqembu esikwazi ukuthi lizaletha intuthuko emandebeleni asivoteleni iqembu elikwazi ukuthi lizaletha amathuba omsebenzi esindebeleni ikakhulu abantu besesindebeleni sihlukumeza kakhulu lesi yiso isikhathi sokuthi sihlale phansi sicabange ukuthi yini esiyifunayo yini esiyifunayo 2023 uJehova uzongenela uzosinikeza izeluleko ngaso sonke isikhathi leli lithuba elihle kakhulu ukuthi yonke into esiyenza asicabangeni bantu basesindebeleni sibe namandla singabi lokusaba siyophila kwamanye amazwe kuze kube yebo kubuhlungu into eyenzakala kwelakithi kodwa lesi isikhathi sokuthi siye kutshintsha konke lokho njengesizalwane sesibaba siyabulawa siyathuka kwamanye amazwe sikhulunywa kabi asambeni siyovota abantu bakithi asambeni siyovota abantu bakithi sithi amandla kumqondisi moyo asimesekeni umqondisi moyo uyalikhuluma iqiniso umqondisi niyabonga
livuka njani balaleli be studio 7 livuswa nguhlanhla Lux Ube ohlala eFrancis Town lapha eflatini eblock 18 ekhaya lapha ezalwa khona esigabeni selupane emalungu uvusa umama uNanhlanhla lonkosikazi wamampofana lomakhana amunkomo RJ umdala wayesebenza esibhedlela eSt Paul ivuse nomalume uPaul Ngwenya lapha uSamthulisi oyinyanga uvuse lomzamo uJabulani Ngwenya uvuse lomakhana wami usathula nomdala uNdivula ivuse bonke abangaziyo lapha eFrancis Town uvusa umdala uNcube ohlala eblock 1 lapha umdala uMfitsha Hallo hamba ngebhayisikili ngithi mdala uvukile yini ngivuse bonke abangaziyo ubaba esishawini ngale lusuku ekhana ngithi mdala kunjani emasimini ngapha thina siyaphila eFrancis Town ngithi ngiyabonga ngegama lenkosi amen
salibonani bantu beZimbabwe salibonani balaleli beStudio 7 ezindaweni zonke maZimbabwe lapha mina ngikhuluma ngiseZimbabwe iyazi silobuhlungu obukhulu ukuthi abantu bethe South Africa ukuthi abafa bekhishwa ngemlilo umuntu elicala uyabefanele abotshwa angene ejele agwetshele icala lakhe alisebenzele ukubulala umuntu ayisiko kugqiba umuntu so upresident we-South Africa kaningi kaningi abantu abethu bayathisa e-South Africa asikaze simzwe ekhuluma amazwe wonke ala masotsha kathi i-South Africa yona injani ayila masotsha elizwe yini ukuthi nxa abantu sebevukula kamasotsha abathini thina ezimbabwe lapha ivini abantu betoyitoyi uhulumende uyakhipha amasotsha athinta abantu kuyabekwa ukuthi itoyitoyi idalula kodwa nxa laba bebukela umuntu achaza abe umlutha umbuso wama-Afrika unzima kabi abakhokheli be-Afrika abalathando labantu kodwa okusalayo yikuthi oherodi babenjalo babulala abantwana baqede ethi kudinga ukubulala inkosi kodwa uNkulunkulu wakhala omunye umama ngabantu abakha ababili uherodi wabo siyakhala eZimbabwe kakhulu sizwa kuthiwa kulo mntwana otshiswe uyobuya ekhaya ngiwakithi khonapha lapha engikhuluma khona ngiwakithi umntwana lo siyakhala kakhulu ngoba kuthiwa lo muntu kalacala uphonge utshiswa nje ngokuthi utshiswa ngabantu abathikaza be-South Africa asiyakhala bakithi upresident we-South Africa Kabelo kulu akwazi ukuthi kusasa liphuma ilanga liyabe licingile ngiyabonga
ajadeke kahle kumsakazi we-studio 7 ndisalibona umthakazi omuhle vukani iqine bantu bakwamthakazi nimi ngezinyawo ngithanda ukudlulisa umlayezo ukuthi siqine ngicela abantu bakwamthakazi sibambane sibameni ukuthi singazivotela izana nisho kubona nabazali ekhaya abavotela izana fana nokuzala so asazi ukuthi nabathembe nafuna lawo mathara nokudla lokho ukubolileko bakhona bawuthola mebhuzi waphedha zimpehla ngidala so angazi ukuthi bona bazimisele kodwa ngithi phansi ngezana phambili ngamandebele phambili ngomthakazi omuhle sibambaneni ngidlulise nengiduduzo kulo mfoto olishiye lana e-deep slot akukuhle impela kodwa-ke sibamene ukuthi ngathi siphambi samasoks siye khaya sivota siyevota sonkeni sibamele ukukhiphele nesilungiso mpela siyilwele le nto le siyilwele singahlali phansi mthakazi kuyomuhle kukamthakazi kuyomuhle ngiyacela ukuthi i-audio leyo lani lidlulise basakazi kunengisirekhoda kodwa asikwazi ukuyibiza nomarekhodi kukamthakazi thakazi omuhle kuka
injani ku-studio 7 basakazi namazimbabwe ngizama ukuthi ngiphendule lubaba ukhuluma othi uchamisa ngathatha abantu bakhe abanika umqondisi uchamisa ngathatha abantu bakhe abanika umqondisi yena umqondisi abakhe bangaphi okwenza umqondisi angabi labantu ukuthi into ayikhuluma i-useless ayisebenzi ebantwini asoze sithi thina singaba sithatheni lamashona sesizalisene sesingabantu one umkondisi azingkhona evumbuluka lamhlanje ngokuzala kwakhe izolo ezisitshela ukuthi siqumikizwe phakathi umkondisi ncinxayo ufuna ukuthi aqumikizwe phakathi kahamba ekuphakathana thina sesekela uchamisa jetejete lokho kwakho baba lo mkondisi ukuthi uchamisa lapha abantu bakho umkondisi uyaziphuphela nje njalo ukhulumize nga uthulile ngoba into oyikhulumayo kayizwakali thina sithi uchamisa jetejete phambili esicc lokho kwamkondisi kaye kufakathana luzaquma ilibona ngaphila izwelo lazaliquma ngapha wini umkondisi wento umotshi isikhathi ngesudu yakhe yamatitsha
lawo ke bekungamazwi yenu lina abalaleli bethu lisithumele ngewhatsapp unombolo wezbt plus 1 202 465 0318. Kwezemelika, amapholisa abikwa ebophe umuntu onsundu odubule abantu esitimeleni edolobheni leBrooklyn nesabelweni seNew York ngolwesibili. UFrank Robert James oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lambili 62 uyaziwa ngamapholisa njengomuntu oseke wabotshwa edale amacala ambalwa agoqela elokudlwengula lamanye. Kolunye njalo udaba, uhulumende weleMelika ubikwa elokhu esacubungula ukuthi liqiniso na ukuthi amasosha akwele Russia asebenzisa izikhali zechefu edolobheni leMariupol. Amasosha la abikwa esebenzise njalo ezinye izikhali ezathiwa ngumanyano United Nations akusamelanga zisetshenziswe ezithiwa ngama-cluster bombs. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Raphael Mthombeni.
Manje ngokubona kwakho izikhali lezi okuthiwa zithunyezelwa ele Ukraine ngamanye amazwe, kungani zikhanya ziyafika zingadutshulwa ngendleleni ngamasosha akwele Russia? Ngoba zikhanya zihamba egcekeni sibili ziyakhanya ezitimeleni, kungakuhamba njani khona?
Yona nxa isenza iRussia ichaya lava abeNATO abafuna ukuthi bangenele laphana ukuthi bafake zabo izikhali ngisho lamabutho abo ukuthi bafake khonaphana, kodwa ke bahambisa izikhali bezihambisa ngokuthi ziceliwe ukuthi asiceliwe lapho ukuthi silethe izikhali. So ke bangazichaya bephezulu laphana besaba ukuthi bazaqalisa omunye umsindo othuleyo osokuza kwenza ukuthi hayi iRussia lapha selihamba kakhulu selisenza izinto ezingafanelanga ukuthi zenziwe lapha. So yiku yesaba la, iyazibona kodwa iyesaba, iyazikhangela kuphela zingena kona.
Siyazi ukubana ilizwe leUkraine asolunga leNATO kodwa ke lingani liyatshengisa ukuthi lifuna ukuthi libe yingxenye yenhlanganiso le. Ungathini wena ngingawukhangele okwenzakalayo?
Inhlanganiso yeNATO le ngokubona kwami, njengoba ke watsho laphana ukuthi khona ilizwe elingasiyo member yeNATO kodwa ke elifisa ukuthi libe yimember yeNATO. So laphana okwenzakalayo ukuthi ilizwe ele Ukraine vele ukuchaywa khonoku kuchaywa iRussia lo lichayelwa ukuthi lingaze lajoyina iNATO, yikho lichaywa. So lifanana lo mntwana okatswayo ukuthi ungaze waya emzini uyangapha emzini. So lona yikho elikuchayelwayo khonoku, ayisilo lizwe eliyimemba yeNATO okwakhathesi, belikhangelela ukuthi libe yimemba yeNATO. So ubhuti sesithi uhambelani ngale kumele uchayo. So inhlanganiso le eNATO loba ilizwe lelingasiyo member, ikhanya sibili liyikhangele sibili kakhulu iUkraine la ngathi liyakhuluma ngayo layivikela, ngoba mbona ngathi iRussia ingekho iNATO le elipholisa elikhangeleyo. Ngabe siyidlize kakhulu kwedlula khonoko, ngabe siyenze njengeSyria. Kodwa ke iyakhangela, iyakhangela ibone ukuthi ha lapha ngikhangelwe ngamanye ama-obhudi abanye abakhangeleyo la. So ngibona ngathi ibumbene sibili iNATO over i-issue yona le Ukraine. Njalo upresidenti uBiden uyikhokhele sibili wayihlanganisa kwaba lemhlangano kwahlala khona lenge ngezokuthi uBlinken usehlala khona le eofisini la ezamustrategize eloke emikoran. So bayikhangele
umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seTexas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi imuli kaElvis Nyathi obulewe kwele South Africa izizalwane zalelo lizwe edolobheni leDiepsloot izaphathiswa ukumngcwaba. Kambe ukuya eBinga ukuyasungula inhlelo zentuthuko kuza kuphathisa na umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi anqobe kukhetho oluzayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Libe lusuku oluhle.